Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kuNhlolanja 2019 nengontungamile inkomo kweze kuseni namuhla
kuyinto embi kakhulu ukuthi ama-commissioner wonke aya-decide ukuthi bathiye umsebenzi engxenye baxothiwe kumbe bacele ukuthi bathiye umsebenzi.
Amalunga ekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission asechiye umsebenzi wonke njalo kunakanelwa ukuthi axotshwe ngumongameli Mnangagwa.
Sokusiba sobala ukuthi uhulumende kaMnangagwa usuhlulekile ukubusa ngendlela abantu ade bekhangelele ukuthi mhlawumbe bangakwanisa ukubusa ngakhona.
Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi bekhala ngokwengezelelwa iholo kusukela ngeviki ezayo ngolwesibili. Izakhamizi zeGwanda zithi uhulumende kumele avumele umasipala waleli dolobho aziphathele inhlelo zamanzi zisuswe ezandleni zogatsha lwezinwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi kukhona ukutshaya amanzi kudaba lokutshiya umsebenzi okwenziwe ngamalunga ekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo. Umkhokheli walikomishini uMnumzana Job Wabira wazise ukuthi usetshiye umsebenzi ndawonye lamakomishina akhe ayithoba mnemunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule umbiko ebonga amakomishina laye sithi uwafisela inhlanhla kwelakusasa. Kunakanelwa ukuthi ikomishini le ichithwe ngumongameli Mnangagwa ngezizathu zokungaqhubi kuhle umsebenzi wayo. Kule mbiko njalo ethi omunye wabasekeli bakaMnangagwa uMnumzana Constantino Chiwenga nguye oxwayise amakomishina la ukuthi azichiyele umsebenzi kunsukwana ezedluleyo nxa engafuni ukuxotshwa. Umkhuba wenkohlakalo ubhahile kakhulu elizweni ikakhulu kuhulumende. Ngokunjalo abanye bathi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibikhanya isehluleka ukuqeda lomkhuhlane. uMnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga alikomishini amatsha kusikhatshana esilandelayo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezenotho uMnumzana Masimba kuchera ukuze sizwe imbono yakhe.
Umana njengane kuyinto embi kakhulu ukuthi amakomishina wonke aya-decide ukuthi bathiye umsebenzi. Kukhanya njengani amahungahunga watho ukuthi engxenye baxotshiwe kumbe bacele ukuthi bathiye umsebenzi. Yiwo sibile asephumile lapha ngokuchiya kwabo wonke nje. UPresident kaThanda uzanga wamukele uchiya kwama-commissioners omsebenzi.
Kodwa siyabona ukubana yena umongameli ubefaka phambili udaba lokuqeda ukungethembeki i-corruption kodwa wachiya i-commission eyayivele ikhona. Kungaka kutshengisani lo?
Kutshengisa ukuthi umongameli laye akakwazi ukuthi yena ufunani. Ngoba uzakhangela uzabona ukuthi la unama-prosecutor asenze ofisini yakhe ayalisi i-corruption kodwa ubechiye i-commission le ikhona. Ubengalungisanga ukuthi kumbe ubengenzanga iplane ukuthi i-commission le uzayihambisa kanjani. Kathesi sokushutho ukuthi akusela anti-corruption commission. So kumele kudingwa abanye ama-commissioner uzathatha isikhathi. Angazi ukuthi usikhathi leso yena uyabe esenzani, uyabe elwisa njani i-corruption ngoba i-commission le bekumele ibe i-commission e-independent, uhulumende, ekwanisa ukuthi ilande abantu abakhorapt ikakhulu labo abakhulumende kumbe abenza indaba ze-politics ibabuyisele enkantolo. So nxa kungela leyo commission angazi ukuthi umongameli uzama ukuthi uzawuhambisa kanjani.
Bona labo kade beku-commission le ngabantu obona bethembekile na, kumbe labo kade beyenza i-corruption yakhona yikho okungaba kubaxotshisile?
Udube esinalo ukuthi ama-commissioners lawa labo bebethatha isicele, siyakwazi ukuthi babuya ezikhathini zikababu-Robert Mugabe, kodwa ngokuza kwethu nezinye into ebesizibala laphana bebethatha amacele bechiya abanye belanda abanye. So i-commission leya ngikhona ngokwayo ibingasebenzi ngendlela abantu ababekhangelele ukuthi isebenze ngayo. So ithemba esinalo ukuthi i-commission ezabuya next iyabe i-balanced kwasuthi ilande abantu aba-corrupt kusukela kuhulumende kuya ku-private sector. Sibona ukuthi labo bayabegwetshwa ngoba udube esilalo ukuthi kula bantu abaningi abahamba kuma-court kodwa bayanika udebe, sibabone besibhodela nje emalokishini. So sibona ukuthi kumele sibe la macala aphelayo, amacala labo bayagwetshwa, sibona ukuthi labo bahlale ejele.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi kwezenotho. Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi ngeviki ezayo ngemva kokwehluleka kukahulumende ukubengezelela iholo. Bathi kuqala ngolwesibili akulambalisi oza kuya esikolo, njalo bazaqhubeka bekhalale umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo. Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association leProgressive Teachers Union of Zimbabwe zenze isimemezelo lesi izolo. Okwamanje ababalisi abaningi bebesiya ezikolo kabili kuphela ngeviki. Kodwa bathi sebekubone kufanele ukuthi bahle bazihlalele emakhaya lezindlini ngoba uhulumende ekhanya engafuni ukulalela izikhalazo zabo. Izisebenzi zikahulumende zonke ziyahlokoma phezu kodaba lweholo, njalo zithi isisebenzi esithola imali ephansi kumele sihole i-1700 ngenyanga. Kodwa uhulumende uthi akalayo leyo mali. Sixoxele siphatha amandla se-MDCT emelika umnumzana Dan Moyo.
Sokusiba sobala ukuthi uhulumende kaMnangagwa usuhlulekile ukubusa ngendlela abantu ade bekhangelele ukuthi mhlawumbe bangakwanisa ukubusa ngakhona. Since kwenzakala ama-stairway liyana sesibona abasebenzi abaningi bengena phakathi kodubo ngendaba zeholo, ngoba i-bond note abayiholayo ayiyenelisi ukubaphilisa ngendlela aba-expect ukuphila ngakhona. Njalo ngibona okwamatishala lokhu kuyikuqala kokukhalala imisebenzi yokuzenziwa ngabantu abaningi, ama-civil servants, because i-government ayisakwanisi ukuthi iholise abantu, ngoba singathi lizwe seli-broke, lisela mali, and abomnangagwa abalalo ulwazi lokuthi bangenza kanjani ukuthi umkhonomi uqale ukukhikha again. Sesibona abantu abaningi from different quarters bonke nje besisho into eyi-one ukuthi hayi lo hulumende sehlulekile, so kungaba ngcono uma uhulumende lo angastepha down, kubonakala ukuthi abantu bangenza kanjani ukuthi baqale ukwakhilizwe again.
Gasi soze sibone yini ababalisi bechayo abehlukuluzwa nguhulumende lapha njengalokho esike sakubona ngaphambilini?
Well, yeah, definitely bazo siyakubona ukuthi bazochaywa ngoba uhulumende lo akakwazi ukusolva ama-problem, and into ayaziyo nje ukuthi ubona nje i-problem yonke ifana lesipikiri okumele sichaywe ngehama Msando. So sizobona behlukunyezwa bishaya especially inkokheli zabo sizozokuthiwa abanye sebethunjiwe noma basazi ukuthi bakuphi ngoba uhulumende lo ubusa ngokwethusela ufaka ukwethusela empilweni zabantu so sibona ukuthi vele into ezenzeka nale abantu bazoshaywa abanye baboshwe abanye banyamalale nje ukwenzela ukuthi kube le fear abantu baforcelwe ukuthi babuyele emsebenzini ngaphandle kokufisa kwabo.
Uthi wena uhulumende kumele asuke esihlalweni bese kusenziwani bese kuhamba njani?
Sokumele kube le transitional authority. Into engenziwa ukuthi abantu banikezwe ilungelo lokuthi kube le referendum basho ukuthi bavumelana lakho ukubona kwethu ukuthi uhulumende lo sehlulekile njalo sokumele kube le transitional authority. Kungaba le referendum abantu bavuma ukuthi ayisifuna i-transitional authority then bese kubekwa umuntu ozobamba isihlalo sika president for isikhathi esiyabe sivunyelwene maybe umnyaka noma iminyaka emibili ukunikeza isikhathi sokuthi ku-rebuildwe ama institutions awe democracy.
Umnumzana Dan Moyo ngomqinisi sihlalo we-MDCT khonapha eMelika sixoxela eseVirginia. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulamapholisa amabili asebenzela enkambeni yeEntumbane kobulawayo amiswe phambi komthethwandaba izolo esetheswa icala lokuntshontsha impahla eyayivele intshontshwe ngesikhathi sodlakela oluqhamuke elizweni kumaviki amathathu edluleyo. Iphephandaba leHerald lona lithi umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba selandule imbiko yabalwela amalungelo oluntu abaqhotuza imthethwandaba besithi isebenza yeyamele kucele lezanu PF. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Linjani emsakazweni estudio 7? Siyabonga ngendaba elisethulela zona kungayisini ngakho lento esizizwayo la. Siyayibona le ndaba yokuthaya kwabantu yokuhlukuluzwa kwabantu emalokishini lapha. Hayi ibuhlungu kakhulu sibi. But kahle kahle mina ukubona kwami amasotha lamapolisa lawa ahlukuluza abantu. Sesingasola yes but angiboni problem kangako kibo. Inkinga ngokomanda bakhona yena umuntu ngiyobathumayo ukuthi hambani liyokwenza so. Because amasotha ngithi akomanda. So umuntu ngiyobathuma dambani le hlukuluza abantu ngale nguye umuntu orong nguye umuntu ofanele ndingathiwa uyabonela iplani nalokho ukuthi kade ebuza ukuthi athiwena kwenza kanjani lokuzwa njani ma imuli yakho ungayitholi isikwasikiwe lapha yahlukuluzwa ungaphila kanjani. So la abantu bayathunywa ukuthi bekwenza lokho abazenzeli bona kuplana kwabo. So kumele lo muntu othi ngiyobathumayo ebe nguye onjani ohlaliswa phansi kebuthi athiwena ukwenzelani lokho. Ngiyabonga.
Igama lami nguRobson Ngwale ngilapha eRandfontein eSouth Africa. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela amasotsha ahlukumeza ngayo abantu kwaleZimbabwe lamaphoyisa. Hayi sokunzima kakhulu ukuthi sokufuze kungenelele iUnited Nations le-AU neSADC nalamazwe angamakhelwane lawo ebuye ezosiza ngoba sokunzima isimo sesifike ezingeni elibi kakhulu ngoba akula kudla akula mali abantu bayachaywa bayahlukumezwa bayabotshwa abanikwa amabheyili abantu abanikwa amabheyili banikwa amabheyili emali abangayiholiyo kunzima kakhulu ezweni lakithi. Kodwa ungathi vele kuzoyehlula yonke le mizamo esizama ukuthi kona ngabe yenziwa ngoba so kuke kwazanywa ngesikhathi esidala esedlulileyo leso seminyaka engama 835 kwehlule kuthi ukuthi sokwaze kungenelele yena umdali ngoba nguye wadala abantu bonke abasemhlabeni angeke evumele lokho kwenzeke kuze kwephela lonyaka lokho kuhlukunyezwa abantu ngalendlela ngoba amasocha kufuze buyele ezinkambeni akunampi eZimbabwe.
Sanibonani ku studio 7 Isaac Jiji Mpofu nami ngise eSoweto eSouth Africa. Umbono wami nami omncane uyazi mina bengicabanga ukuthi ngabe bonke abantu lapha ekhaya bengavuma ukuhlala phansi bonke baxoxisana umumo waseZimbabwe obuzoba right. Mina ngidoke ngisasho lamanje ukuthi ayikho into engalungiswa kungahlalwa ngaphansi kwaxoxa. Abantu bamele bahlale phansi bathi ukuxoxa khona bezophuma nesisombululo saseZimbabwe. Ngoba manje abantu bethu bayalimala. Amatisha angayezo toy aphume angaye esikolweni sokulimala abantwana. And izimali siyabhadala thina kulimala abantu bethu. Impela isitsho esinye sake sathi indlovu mazisilwa vele kufa utshani. Yabona ukuthi bona phezulu le noma besilwa kufa abantu abaphansi eground. So mina owamumbono beyinto ngabe bayangizwa abamaphati abama-organization abephati yena le nkulu ethi yabusa behlale phansi baxoxisane nabafundisi bamasonto ukwenza ukuthi abafundisi bazohambisa nomkhuleko. Nami ngiyabonga ku Studio 7.
Linjani umsakazi omuhle we Studio 7. Sesithwele nzima thina lapha eZimbabwe. Akukhulumeki izolo besihlangene sibili labanye abantu lapha abayasitshela amapolisa bathi istrike futhi siyaqalisa mhla ka 5. Ende kulobunzima esingabaziyo ukuthi siyabuthatha sibufake ngini. Njalo nxa sesikhangile okuyinto kangikhona kuyimpi lendlala lezulu kalikho lemali kayikho lesi strike lesiyachiya abantu abaningi befela ngendlala asikwazi ukuthi siyakumisa ngayiphi indlela. Siyakuzwisisa sibili ukuthi amasotsha lokhu engenela abantu ezindlini njalo thina sikhuluma ngomlomo asilakho ukuthi singabasusa njalo besicela ukuthi alibana kuthiwa kuyenzakala kube leli lizwe lingasincedisa ukuthi lizozikhiphela laba bantu kuyenzakala sibili koBulawayo. Lapha kuthiwa amasotsha asaphuma ngamanga sibili agcwele emapulazini kuthiwa akhiphani agadile izinto lezi ukuthi zingalinyazwa ngabantu laba ababeluda kodwa baluda kwadlula ngoba babekhaliswa yili bhonzi.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kudlalela wona ke khonapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Uganda athi abophe izizalwane zakwele Vietnam ezimbili ezitholakale zilempondo eziphose zifike kunkulungwane eyodwa kanye lezikhumba zenkakha okungena kuzigidi lezigidi zamadola. Ababili laba bebevela kwele South Sudan njalo bebezama ukungena kwele Uganda behamba ngeroli. Amapolisa eMelika athi abophe abantu abangamashumi amabili phezu kokungeniswa kwamanina akwele China azithweleyo ukuze azebeletha eMelika ngaphandle komthetho. Izakhamizi zedolobho leGwanda zithi uhulumende kumele angenele aphe umasipala walelo dolobho amandla okuphatha inhlelo zalo zamanzi zisuswe ezandleni izohlangothi lwezinwa. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi zedolobho leGwanda zithi uhlangothi olubona ngezamanzi lweZimbabwe National Water Authority kumele lunikeze umasipala wakuleli dolobho amandla okubona ngomsebenzi wamanzi ukuze umthelo wamanzi ezobhadalayo lawehle. Okwakathesi izinwa yiwo ekhangela amatanki amanzi njalo isuka ehlawulisa umasipala weGwanda imali eningi ukuthola lawa amanzi. Amanye amadolobho anjengeBedbridge kanye lePlumtree asezibonele emsebenzini okutholisa izakhamizi zawamanzi osekudala ukuthi ezeGwanda lazo zithi izinwa ithathele lo msebenzi. Umasipala wedolobho leGwanda uke wahluthunelwa imoto ezinhlanu kumaviki amabili adlulileyo ngemva kokuba umthethwandaba othe umasipala weGwanda wehluleka ukubhadala isikwelede esifika phose izigidi ezimbili zamadola i-$1.8 million. Loba nje lezi zimoto seziphendukisiwe umasipala kumele adinge indlela yokubhadalela lindleko yamanzi. Bekhuluma emhlanganweni obugoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust iningi lezakhamuzi zithi kuyadingeka ukuthi umasipala azibonele ngokwakhe ukuhlanjululwa kwamanzi. Omunye wabakade bekulomhlangano eyisakhamuzi seGwanda uMnumzana Msizi Gumbo uthi izinwa kumele iphume iphele.
Zino out of our way sifuna amanzi ethu arunwe yimunicipality. Imunicipality leyo has got capacity to run iplant yana ngithi.
Umasipala wedolobho leGwanda ubhekane lezikweletu ezimbalwa njalo uthi zidalwa ukuthi uzulu laye uthwele nzima ngokungenelisi ukubhadala imithelo yakhe. UMnumzana Funga Impofu olilunga lenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda iGwanda Residents Association uthi izakhamizi kumele lazo zibhadale izikwelede ukuze umasipala yenelise ukufeza imisebenzi yakhe.
So kumele sikhuthazaneni ukuthi asibhadale nini, asibhadale nini amanzi, asibhadale nini amatarifu lana manje, so that ikhampani yethu ibe nemali.
Esinye njalo isakhamuzi uNkosazana Duduzile Masilela uthi kuyadingeka ukuthi umasipala aphume lamanye amaqhinga okuthola ngayo imali hatshi ukuthi alindele evela kuzakhamizi kuphela. Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Justin Majale uthi basaxoxisana labezinwa ngodaba lwamanzi lolu njalo uthi ulethemba lokuthi kuzalunga kungasensuku zatshwala. Imizamo yokuxoxisana leziphathamandla zezinwa ngalolu daba yedlule. Kusenjalo kulohlangothi lwabecuphi omizwe phambi komthethwandaba kamantshi ngemva kokuba ekhombele amapholisa kanye lomunye umuntu ngobhobho ohlobo lwe-AK-47 ngeviki kulokufuthelana elizweni uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ngeviki kamhlaka-14 Zibandlela. UMnumzana Takuta Matarose ubewa wayezilela amabele ngaleso sikhathi esenza lokhu. Uzaphenduka njalo emthethwandaba ngenyanga ezayo ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso sebail $300. UMantshi noMagugu Sibanda uxwayise uMatarose ukuthi uzamele azezibike enkambeni amapholisa eGwanda ngomvulo kanye ngeviki njalo engalinga phathe umbhobho icala lakhe lize lithonisiswe. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahalezansi Albert Ncube. Izolo enkundleni yeFacebook lapha sifake udaba lukamongameli Mnangagwa yena oqhatshe abacebisi bakhe abagoqela umnikazi wephephandaba leNewsday lele-Independent kanye lele-Standard uMnumzana Trevor Ncube, osomabhizimusi abafana labo Shingi Munyeza labo Busisa Moyo. Lingenile lama comments enu lembono yenu phela balaleli. Sizwe lapha ukuthi belisithini. Umandla Mkhwananzi uthi yena uloba ngesiNgisi uti he might be advised by a host from heaven, but nothing will change. Mkwanazi uti gunga katalegile uti ngobani umnanga kwa abaketayo. Kubana bamcebise akula lutho oluzatshintsha kwezenotho. Arnold Arnold K yena uthi waste of money and time. Wayiqhunza inhlamba laphana uArnold engingakwanisukwi ivala khonapha emoyeni. Ralph Spanda wena uthini laphana uthi lipstick politics, applying lipstick to a cadaver. Bwangani mpofu utuwe na kunzi mastru. Kuzobuya uMosisi, Moses Mkize, utuwe na esiza kubona. Mbuso Boss Malinga, lawe ukunza inhlamba lapana esinga wazugu ivala konapa emoeni. Javlani Gagisa Mkwanazi, utuwe na uguti venze ni labantu umuntu omdala ofuna ukucetshiswa. Ngokuthi angabulala abantu ukudlalisa imali engekhoyo. Siyabonga ke balaleli liqhubeke liloba imibono yenu kukhasi lethu leFacebook. Sanenu ngiyamthanda ingoma ithi inkomo zamalobolo esivalela uhlelo ehlabela ke kamnandi lapho. Ona amalobolo abiza malini kulezi insuku balaleli? Inkomo kukhitshwa ezingaki? Okangaziweke labo sivula mlomo. Hayi ke siziqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Amalunga ekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission asechiye umsebenzi njalo kunakanelwa ukuthi axotshiwe ngumongameli Mnangagwa. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi ngolwesibili ngeviki ezayo andubana uhulumende azabengezelele iholo. izakhamizi zeGwanda zithi uhulumende kumele avumele umasipala walelo dolobho aphathe inhlelo zamanzi zisuswe ezandleni zezinwa. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Lami oyena uNtungameli Nkomo asidibaneni ngesonto ntambama phela kwezikazi 7:30. Ngilivalelisa ngithi kalitshone kuhle.